Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 19 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezana uPF likhangelelwe ukunqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa namhla. Kungakho sitshoni kunqoba kwebandla leli.
I think ukungena kwezana kobulawayo is temporary because akula omunye umuntu oyikhontestayo izana, because izananzela ukuthi the last time izana isuka lamasithi kobulawayo it was after iunit accord up to about abo i-election ka-1995 lapho okungena
kwezana. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele Botswana sezisiya eZimbabwe ngobuningi kukhefu lekhisimusi.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi kakhisimusi sokuba le muli. Into nje engathi iyakhathaza imali. Ikakhulu ukuqina kwe-US isenza singani siba madolonzima noma nje bekhona sibile abathile abahambayo, but iningi ngathi liyadonda ukuhamba ekhaya.
Kambe inkokheli entsha eyenhlanganiso yezifa ingayizaphumelela ukuthuthukisa umdlalo wenguqu elizweni na? Silengxoxo lomsekeli kamongameli wezifa u-Omega Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezana uPF likhangelelwe ukunqoba kukhetho lwama-by-elections olwenziwe namhla esigabeni senkulumane. Lesi sikhundla saba khona kulandela ukufa kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu ngenyanga kaMfufu. Amacele eMDC lamanye amabandla agoqela eleZaphu athi kawasoze angene kukhetho lolu. Ozamela ibandla lezana uPF ngumnumzana Killian Sibanda. Abanye abazangena kulolu khetho ngabathi umnumzana Ngwalo Nyathi we Progressive Democrats of Zimbabwe lo Sibusisiwe Mpofu owe Reformed Democrats of Zimbabwe. Ukungangeni kukhetho lolu okwamacele eMDC sekuthiye ibandla lezana uPF lilamathuba unqoba isigabeni lesi esasisaziwa ngokuthi ngesebandla leMDC. Nxa ibandla lezana uPF linganqoba liza kuba lezihlalo eziyisithupha phakathi kweziyisitshiyagalolunye kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Zenzele Ndebele othi leli bandla lingaze linqobe nxa ibandla leMDCT lingancintisa ngesikhathi esilandelayo lizathatha njalo lezi zikhundla.
I think we can say that obvious ukuthi wena official candidate yeZANU-PF izawina ngoba abantu be-MDC manje nayo ekhethweni lelo, but maybe athi awazi ukuthi kule kwama-info
singathini nxa sikhangelela kusasa sibona ukubana iZANU PF isingenile kobulawayo lapho kadingekho khona?
I think ukungena kwezana kobulawayo is temporary because akula omunye umuntu oyikhontestayo izana, because izananzela ukuthi the last time izana isuka lamasithi kobulawayo it was after iunit accord up to about abo i-election ka-1995 lapho okungena opposition khona. It is clear that ngabo 2018 obviously MDC labanye ama-opposition parties azabe khona azakhontesta, and whoever ongena kuzanu ongena obulawayo ngetiketi lezanu, they just know ukuthi it's a short term game, bazangena for 2 years. The atholi imoto amahara but it is definite starting at 2018 bazaphuma ngoba abantu bokubulawa vele abasoze beyivotela izane lanini as long okule option currently there is no option to abantu bayivotela izane bona labo abezane but ngo 2018 abantu laba abavotela izane bayaphuma vele
lo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi ecubungula izombusazi webekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Selisondele ilanga leliyana ilanga lekhisimusi izizalwane zeZimbabwe ezihlala zisebenza kwele Botswana seziqale ukufika ekhaya ngobuningi phambilini kwelanga leli elekhisimusi iningi likhala ngamandla edola leMelika uma kuqathaniswa lepula la kwele Botswana besithi kujo ukuthi abaza kuphathela imuli okuningi akulo okuningi abaza kuphathela imuli lonyaka uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseHaboroni kwele Botswana.
Laloba umnotho emazweni angayizansi kwe-Afrika ungaqhubi kahle iningi lokhu likhanyele ukuthi ngesikhathi sekhisimusi kube lithuba elihle lokuthi abantu baye bahlabe ikhefu bakhohlwe ngokusebenza gadalala ukusilela imuli. Udubo nje yokuba imali abayisebenze lonyaka inciphe kakhulu ngakho ke bengasoze benelise ukuthenga isifela emlonyeni lempahla yendlini. Unkosazana Senzeni Moyo uthi kuyinjabulo kuphela ngesikhathi ebopha emtshaqana yakhe elubhekisa kobulawayo esuka edolobheni leHaboroni. Ethi ikhefu lekhisimusi limnikeza ithuba la kuqala eminyakeni ukuthi ayihlangana lezihlobo labangani.
Mina ngiyahamba ekhaya noma kulokunzima bezimali. Isikhathi sokuyabonana labantwana lezihlobo.
Unkosikazi Gloria Mampi uthi noma nje ejabula ukuthi isikhathi sokuyahlangana lemuli sesifikile. Lo mnyaka wahlukile ngoba imali esetshenziswa kakhulu ekhaya idola leMelika lelamandla amangalisayo.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi sikaKhisimusi sokuba lemuli. Into nje engathi iyakhathaza imali ikakhulu ukuqina kwe-US. Kusenza singani siba madolonzima noma nje bekhona sibili abathile abahambayo. Bathi nenye ngathi liyadonda uhamba ekhaya.
Kukanti umnumzana Charlton Dube yena uthi kube kumnyaka omude njalo onzima ngakho kahle ukuthi abantu bathathe ikhefu bayifika ekhaya.
Thina njengabantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe siyajabula ukuthi sake sibe lethuba elincane lokuyabona izihlobo ekhaya. Kukithi futhi ukuthi sizenze sijabule kungakhathalekile ukuthi kwenzekene kuma-economies lawa esisebenzela kuyo siyananzelela ukuthi umumo ubengalula ebantwini abaningi. Kodwa kungenjalo okuqakathekileyo ukuba lemuhle.
Uthi uqakathekile ukuthi ngesikhathi sekhefu abantu basebenzise imali ngonanzelelo bengazithole sebebhane lobunzima ngesikhathi bephindela emsebenzini.
Akutsho ukuthi abantu bespende ngonanzelelo ngenxa yokuthi nxa sokufunakala ukuthi bebuyele emsebenzini kumbe abantwana bebhadalelwe bazithola sebesezinkingeni ezikhathini eziningi. Kodwa kungenjalo lithuba eluhle lokuba lezimuli despite negative economic fundamentals.
Abanye ababhizimusi yokuthwala isihambi labo bazithola beveza elomhlathi ngoba nansi ibhizimusi ifika njengemana evela ezulwini. Umncelo wePlumtree ukhalele ukwamukela isihambi ezinkulungwane ezinhlanu ngelanga ngesikhathi lawavela eSouth Africa bedlula khona ebalekela isiphithiphithi somncelo weBeitbridge. Ama-ofisi la asehle azisa ukuthi akasoke valwe ukuze kuye phela ikhefu lekhisimusi ngenxa yenkulungwane lenkulungwane eziphindela eZimbabwe zisiyalunguza ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphatheleni. Olunye udaba olwalumqoka lonyaka olwathinta abesifazana kakhulu ngolaba thengisa ezitaladini ama vendors abathi baxotshwa ngomunicipality lapho abasebenzela khona ngoba befuna ukuthi amadolobho ahlanzeke. Lokhu kwabangela ukuthi abathengisayo betshengisele besola uhulumende ngoba besithi akula misebenzi elizweni. Asizweni omunye othengisa eHarare ongathandanga ukuqanjwa ngegama.
Ngiyabe ngisesaba vele ukuthi engabe ngangifikela lapho engithengisela khona bazathatha impahla zami. Ukuthi uthiye usukhangele ukuthi indlala iza ngena ngikhaya. Okuthiwa kona sihambe khona vele kunedasti akula namatoilet.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosazana Sithabile Moyo othengisa impahla ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo.
Ngeminingi lapho engithiwe khona nabanye bani sibalithwana itheminasa ngithi kubizwa ukuthiwa kusegodini. Ngapha esandleni sokudla kuyabe kulamakhombe angena ayaphumayo, esandleni sokunxele ngapha lakhula amakhombe amanye angena ayaphumayo. Esokuthiwa lokuyiphinda ukungatholi lutho okuncane yikho lapho esiphiwe khona.
Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni wathi kule mizamo yokulungisisa lolu hlupho.
Siyabatrena, siyabancedisa ukuthi baye ema-bank, sibancedise lo langakhona ukuthi ba-register le-local authority, baphinde ba-register lapha abathungayo kumbe abathengisa impahla babe ndawonye, abathengisa izithelo lembhida babe ngancane ungazi kwahlangana ukudla lezigqoko.
Wengezelela kunxoxo le-Studio 7 wathi uyasekela kakhulu amalungelo abesifazana.
Ungambona umama esebuya forward usehlelile into yakhe. Obaba labo bathembekile kodwa umama bathembeke mu. Ungahamba emabhawa ngobana bagcwele emabhawa. Hamba endaweni lezi ezokuphumulela ezamafaro lezi ngobana bagcwele khona ngale. Obaba lapho lo hlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha. Kodwa umama ngaba lo hlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolu ngokwenza into ezaphilisa imuli. So mina ngiyabasupporta kakhulu mama ukuthi baphathiseke, bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke.
Silokhu sikudaba lokuthengisa kwaqhamuka inkulumo lapho ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Musihayirambu Mushonga aze akhuthaze uhulumende ukuthi avimbe ukuthengiswa kwezigqoko zabesifazana ezangaphansi amaphendi ngoba engabathelela imikhuhlane. Asizweni incazelo umhlonitshwa lo ayinika iStudio 7 ngokuthwala umgodla ogcwele lezimpahla ukuyazitshengisa amalunga aleli dale.
Nabi ngakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahlela bathi uPriscilla siqalise izinto zezimpahla. Akula nsinga leyenzakalayo. Sekwakumele ngibuye lawo abaholi bezinhlanga namaphezu ngenza lokho ukuthi babone ukuthi nxa ngisiphiseziliyisudela lezo liyithudela. Sengingathi ngikukhuluma lasapho amaphezu imali yokuthengiphe soyele yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyabe ngingafuni ukuthi kubeke izenzi ukusayazayo iyiqahamanga ngiyahlengulesesini izenzise ukuthi nango engikukhulumayo.
Kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo unkosikazi Msihayirambu Mushonga udale enye njalo inkulumo aze ahambe losane edale lePhalamende ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi akhele kuhle indawo zokuthi amalunga aleli dale angawesifazana amunyisayo azisebenzise. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda uvumelane lombono kankosikazi Mushonga. Ngakwelinye icele abesifazana abasemaphandleni abafana lo Mrs. Ngwenya ka ward 28 eLupane bakhala kakhulu ngokungani kwezulu kanye lendlala.
Nonyaka ukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba lamayezi. Izulu nangkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyabutepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingaqinanga sibili ziyahamba. Abantu vele baphila ngemchibi bahamba besiyakudinga imchibi eganyeni. Le vision la idona labuye kwabhalwa bonabo abayibo abalenkomo abazuzayo. Thina esingazuzi lutho vele kasizange sabhala ukuthi hayi ubani kasisoze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usupporta uhlangothi oluthile.
Kodwa abanye abanjengomamoyo unkosikazi kaNdandambula laye engoyelupane uthi balenhlelo abazenzayo labo makhelwane ezokuziphilisa.
Sesakubona kungcono ukuthayelana izimali amaclub la sihamba sisiye South Africa siye water lokhu kuyasiphathisa sibili ekuweni kwerand. Sayela na izimali ekuthengiseni inkukhu zethu lamathendili. Siyathaya izimali sibe sesithinta ke sesithenga amarand. Sibuya sizongenisa ngangangapha sithengisa izakhamizi. Lokhu kuyasisiza sibili ngoba idola langkhona lingani lingconywana lona ungalitholi.
Okudanisayo iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile Mhlanga, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo namhlanje sekulengqaba ngqoza kunhlanganiso yezifa kulandela ukuxotshwa kukamqeqetshi weqembu lama-Warriors uKalisto Pasua ngolwesine. Sixoxe lo Omega Sibanda osanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni yezifa, simbuza ukuthi kukhona yini okungaphathisa linhlanganiso kwelizayo.
Ngibingelela imuli yeZimbabwe labo bonke abenguqu abalaleleyo lolu hlelo lwenza kathesi baba. Engikukhangeleleyo lapha yikutshintsha kwenguqu, itshintsha ukuthi bakholise abantu, bazithokozise abantu, bakholise inguqu okudlula lokho abakubonayo. Lokho abakubona kuma-TVs kubo-Europe kubo-bani bani, sifuna bayenelise ukukubona khonapha, bakholise abantu kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi kuzatshintsha kube mnandi kakhulu.
Siyasizwa esikhathini esedluleyo kukhalwa ngokusilela kwemali. Ubona ungani uzafeza njani izifiso zakho nxa sikhangela udaba lwemali?
Into le kayisiyo ka-Omega kuphela. Into le ngeyabantu benguqu, ngeyabantu abathekazelela inguqu, ngeyebhodi yezifo elidwa nguChiyangwa, uDr. Chiyangwa, nabantu bonke abakhangela ukuthi inguqu ithuthuke. Siyakwazi ukuthi kuleyo dubo lwemali emzikwini lapha nakwamanye ama-sport. But sesikhangela ukuthi thina singenza kuhle into zethu khonapha kuzifa, sikhangela ukuthi lama-corporate azagcine bona ukuthi hala abantu sebekwazi ukuthi imali igcina so, ibekwa so, isetshenziswe so, kukhanye kube sobala ebantwini ukuthi into lezenziwa so. Uzananzelela ukuthi hayi lokho kuthiwa ngama-corporates, ama-companies amakhulu azenelisa ukuthi abuye azosincedisa lapha nalapha. Nangentuthuko yayinguqu nxa iqembu lethu linqoba, bonke abantu bazafisa ukuthi babe ndawonye la.
Bakhona abanye abake bakhonona ngokubana umkhokheli yena ngokwakhe uMnumzana Chiyangwa unganikala lokho kuthiwa yi-experience kwezomdlalo wenguqu. Uzasebenza njani la njalo, umbona njani wena?
Kwa experience kuya ngendlela ezijiyeneyo. Kule experience yokwenza lokhu lalokhu, kule experience yokukhathela ibhora, kule experience yokuba ngucoach, kube le experience yokuba ngu-chairman, kube le experience yokwenza imali, kube le experience yokuhlanganisa konke. Lo muntu okuthiwa ngushiyangula experience yebhora, kodwa kwezemali uphambili, amangamabi uphambili. Asimelele njele sinike isikhathi linanzele ukuthi kuzajinja kanjani lapha enguqwini.
Lo-ke ngosanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa, u-Omega Sibanda, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, Baba, for loku tando lako, no one with that, and a sipani so sako. Inclusio yam, yoki pilo yam, visas that tennis of Taliwam. Inclusio yam, yoki pilo yam, visas that tennis of Taliwam. Hey, he's taking me church. Kokhele baba ingoma ka jup jup isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF likhangelelwe unqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.